Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ulamukela kustudio 7, ngesonto mhlaka 27 kuNhlangula 2021 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu abaningi obulawayo benza santando loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19.
Abantu abaningi abalama mask, I think ngoku spreader I corona. Ndakula muntu vele owa supervisor ukuthi otshela umuntu ukuthi gqoke mask.
Abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni athini obathi kumele bavunyelwe ukuvota ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka 2023.
Uhulumende uzama nje ukucatsha ngoba uyakazi ukuthi abantu abase diaspora anxa bengavota bonke bangavotela i opposition.
Kodwa abasekela ibandla leZANU-PF party ikuzikhohlisa lokhu.
Ukubana kufakwe phandle njengoba kutsho naye ubana hayi xa bengasusa amasanshini kuba lula ke ubana sidlelane kuhle sikwanise ukuhambelana.
Bakhala ngezinyamazana zasendle ebulilima.
Maze sikinike siba lohlupho mpela lukhulu kakhulu. Ngikhuluma ngendlovu ngulungundu lezinyoni yizo izinto ezihlupha kakhulu abantu.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulumsakazo. Izakhamizi zakobulawayo ezihlala endaweni okugxile khona umkhuhlane we-COVID-19 ziqhubeka ziziphilela njengenjayelo zinganaki ukukhuphuka kwenani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe, kwathi abafika phose inkulungwane i-801 bahlolwe batholakala bele-coronavirus. Uhlangothi lolu luthi phakathi kwenani leli abantu abangamachumi ayisithupha i-60 abahlolwe batholakala bele-COVID bahlala kobulawayo. Sokulabantu abafika phose inkulungwane eziyisificaminwembili i-1725 asebebulawe ngumkhuhlane lo eZimbabwe okumemetheka khona ngamandla umkhakha wegciwane le-coronavirus obulala kakhulu. Loba kunjalo abantu bayahamba-hamba njalo bayazisebenzela njengenhlala yenza. Unkosikazi Ruth Dube ohlala kobulawayo uthi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19.
Abantu bathole nzima abas wasazi isikhathi esiyisuthi i-lockdown isikhathi bani plus abantu abaningi abalama mask, I think ngoku spreader i-corona. Ndakula muntu vele owa supervisor ukuthi otshela umuntu ukuthi gqoke imask. Bazihambela nje endaweni zokuthengisela njalo abantu yona lani number e-required nayo kabayimaintaini.
Umnumzana Thabani Ndlovu laye ohlala kobulawayo uthi aluqedakali uhlelo lukahulumende lokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19.
Lockdown le thina sikwazi ukuthi vele ikhona le ndlela umbiko ehanjiswa ngayo iyasiphica ngoba vele kuphikiswane. So into esiyikhathala kakhulu thina lapha asikwazi ukuthi siku-lockdown uba siko ku-lockdown localized leyo.
Umnumzana Thembelani Dube ilunga le-committee yebulawayo Progressive Residents Association uthi abantu abasebenzi kuhle ngendaba yokuphangisa ukuvalwa kwamabhizimisi.
Okokuqala, abantu abazisebenzayo abasasebenzi kuhle ngenxa yokuthi isikhathi esiyiso lapho abantu abathenga khona kakhulu isikhathi santambama. So neso esikuthiwa abantu batshayise ngaso babuyele ezindlini. So ngokunjalo ke sebeswele amacustomer abo. Kube sokusiza ke uhlupho lokuswelakala kwe-transport. Uzafika ukuthi iningi labantu lanxa selitshayisa laphana i-transport isisilela kakhulu okwenza ukuthi abanye abantu bagcine beqhuma.
Umnumzana Anthony Majongosi, umongi osebenza e-United Bulawayo Hospital, uthi abantu kabasalaleli umthetho ukuthi bazivikele, yikho okwenza ukuthi kukhuphuke inani labathapha umkhuhlane we-COVID-19.
Sibona inamba iyakhwela, abantu bayagula lo mkhuhlane loyo. Sibona ukuthi kuyabangela lokuthi abantu abasalaleli umthetho ukhona ukuthi bazivikela. Kuyafana nokugqoka ama-mask le-social distancing.
Umsekeli womphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro wazise intatheli izindaba namhla ekuseni ukuthi sokuseduze ukuba osomabhizimusi bonke baveze ubufakazi bokuthi sebahlatshwe ejekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ukuze baphiwe imvumo yokuvula amabhizimusi lokusebenza. UMangwiro uchaze njalo ukuba idolobho lakoBulawayo kalifakelwanga imigoqo yokuvala idolobho ngehola lesithupha ntambama kusiya elesithupha ekuseni. Uchaze ukuthi umbiko ohlelo oluwethulwa ngumongameli, umphathintambo wezempilakahle kumbe omunye ongabe ephiwe imvumo nguhulumende. Sokule viki lengxenye, amapholisa ebike ukuba sokule curfew emalokitshini amaningi koBulawayo ngenxa yokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi kumele eZimbabwe livumele ukuba bavote besemazweni atshiyeneyo kukhetho lwelizwe. Bathi bakhathazwa ngokwethulwe umnumzana Patrick Chinamasa obambe osikhatshana uhlangothi olubona ngokukhanga abantu ukuba bangene kubandla leZANU-PF othe abahlala kwamanye amazwe kabasuze bavunyelwe ukuvota besemazweni atshiyeneyo nxa kungesulwanga izithezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngamazwe entshonalanga. Unkosazana Barbara Danyanyiwa okubandla le-MTC Alliance uthi kumele bavunyelwe ukuvota abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe.
I-diaspora vote ayilani lama-sanctions. I-diaspora vote lilungelo labantu abahlezi e-diaspora ukuthi bavote. Ikhona la ku-constitution yeZimbabwe. Uhulumende uzama nje ukucatsha ngoba uyakwazi ukuthi abantu abase-diaspora anxa bengavota bonke bangavotela i-opposition. Akula muntu ose-diaspora ongavotela izanu ngoba bonke babaleka ekhaya bebalekela izanu.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mdulisi Hanana okuhlanganiswa yidumiso Dabengwa Foundation usanda kubaleka eZimbabwe kulandela ukuhlaselwa kwakhe ngabacatshangelwa ukuba badlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Kuyamangalisa ke nxa sesizwa uChinamasa sithi abantu ukuze bathole i-diaspora vote kumele America iqale ikhipha ama sanctions. Okokuqala kukhawuliselwani abantu abangayisibo abafaka ama sanctions. Yikho kumele siqale sesikubusisi kunibuze khona ukuthi kanti ilungelo lami selingathathwa sengalithathelwa ngenxa yokuthi iZimbabwe ama sanctions. Okwesibili amazwe afake ama andifake iZimbabwe ngaphansi kwama sanctions. Malutshwane singawabalisa. Alubana izanu uqinisile sibili ukuthi bayafisa ukuthi diaspora vote bekhona ngempela bebezakhetha ukuthi hayi kulamazwe asenzela kuhle njengeSouth Africa. Umnotho welizwe leZimbabwe uyeyame uqamele phezu kweSouth Africa. Aluba bebeqinisile sithi diaspora vote bayayifuna bebezavala ingxenye kubo America labo Britain bavule kubo South Africa lapho Botswana lamanye amazwe iZimbabwe lobudlelwane lawo sibone ukuthi ngabantu abaqinisileyo.
Kodwa umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF uthi kunzima kakhulu ukuqhuba ukhetho lweZimbabwe kwamanye amazwe ikakhulu kulawo afakela inkokheli yebandla leZANU-PF izithezo zenotho.
Akula mntwana oyisizalwane seZimbabwe isaliswa ukubana sibuye ekhaya ukuzovota ngesikhathi sokuvota siyenze lokho okulilungelo laso. Kodwa lokho okubana kufakwe phandle njengoba kutsho layo ukubana hayi xa bengasusa amasanctions kuba lula ke ukubana sidlelane kuhle sikwanise ukuhambelana ngaleso sizathu kubeso siba lula ukubana uhulumende afake ama-voting ngaphandle kwelizwe leZimbabwe.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sebenesikhathi eside becela uhulumende ukuba abavumele ukuthi bavote kukhetho lwelizwe.
Wezemaphandleni namhla sesigabeni sebulima West Ward 10 esiquba khona lezakhamizi ngodubo lwezinyamazana ezigoqela indlovu lezinye. Inhlanganiso ye-Abacook Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7 ikhulume lomnumzana Sikhumbuzo Dube, umgcinisihlalo wohlelo lokulondolozwa kwezinyamazana ole-Campfire.
Maze sikhulumile siba lohlupho mpela lukhulu kakhulu. Ngikhuluma ngendlovu, ngulunguntu, lezinyoni. Yizo izinto ezihlupha kakhulu abantu. Labo mpisi nabo bakhona sometimes nezilwane zinokufika kodwa indlovu kakhulu mangizikhangelele izona ezomanakala omkhulu kakhulu ngikhuluma nje lo nyaka ngikhuluma kunje nje kuwatheni ebhambazi silabantu abaningi kakhulu esesiyabheka kumawadi wonke eyi-7 wakhanya ukuthi yona yiyo yodwa ephambili ngokuba lo monakalo wokudlelwa zindlovu
siphinde saxoxa njalo ngodaba lolu nomnumzana ochadi sibanda owake waba yi-game scout esigabeni sebulilima
bekungavuselelwa ucingo olwe-solar fence oluyilo olwalube yisolushini yokuprotektha abantu kuzinyamazana then kube sekusiba futhi yendlela yokuthi ama-game scouts labo bona ababakhona khona le mayitengwe babe ne-transport enough ammunitions ezokwenza i-problem animal control
ugcizelele esithi
ngaphandle kwakhona ukuthi kuyenzakale khonokho kusho ukuthi kungaba lo bunzima kakhulu lokumisa akuthi into engasayenzakali ilangisa kayisela control yonke into esingumathanda esikhathini esiningi okwakuvunyelwene yi-campfire concept ukuthi khona abantu babe lesikhathi sokungena kulandisa area khona le ku-project area okuyikulapho kuhlala khona izinyamazana zethu kodwa okwanamhla sekungumathanda abanye sebehlala khona le
unkosikazi Vainolia Moyo isakhamuzi se-Ward 10 laye uthi ziyahlupha kakhulu inyamazana endaweni le
inkomo zabo zihlezi emabhongani ukuba kwazo khona le mabhongane abantu basuke badlise utshani khonapho ababe kuthwelwe khona kodwa uthola umuntu seyeqile sengale okule ndlovu khona uma sekubasa umlilo indlovu lezala ziyethuka kube nezinja abantu bahamba lezinja khona ngale zinja lezala zona zethusa indlovu seziswele ukuthi zibalekela ngasezibaleka ziyakithi and futhi ezinye ziyeke zingene kwele kutswana zisekele umangolwana zizothutha sezidinga amanzi ngoba amanzi kulindawo yethu aluhlupho kakhulu ekuqaleni indlovu zakho ungakuyibuyi kakhulu ebantwini ngoba imabhongane yayile damu plus kwakugejiwe ama-canals lapha amanzi ayehamba khona esiya lapha ezazihlanga bezaziwanasi kathesi sezibuya kakhulu ebantwini ikhoza ingamanzi
belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilothulelwa yinhlanganiso ye-Harbour Food Trust ingakhuthiwa luhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Unothando Pamela Phulu umculi odabuka eZimbabwe ohlala kwele Germany owaziwa ngegama lokucula elithi Nomina uqhubekela phambili ngohlelo lwe-hashtag stop hunger in Zim. UNomina obambisana le-World Peace Berlin AIMX Foundation lesizwe lwethu health usenza kudingela abantwana besikolo seJango Primary ePlumtree impuphu, indumba, amafutha lokunye. UNomina wafunda esikolo lesi.
Plan yethu bekuwukuthi khona sincedise abantwana ukubana babe motivated ukubana baye esikolo ngoba most of the times uthola ukuthi nxa kungela kudla ekhaya kuba nzima ukuthi umntwana aconcentrate esikolo lakho ukuthi aye esikolo vele uyabe sengani umntwana usediniwe ngoba nxa kungela kudla it's very very difficult. So yinto ke sayidiscussayo le organization esebenza la eZimbabwe ukubana hayi kungcono siqalise ezikolweni.
Uthi kunengi afisa ukwenzela abantwana labanye kwele Zimbabwe.
Siqalise nje ngezikolo ezingu-2 iplani ukuthi khona siqhubeke ukubana sincedise lezinye izikole eseduzane.
Baningi abathakazelela akwenzayo. Omunye wabo umnumzana Sinkobe umphathisikolo weJangwa.
Ngimele isikolo seGwambe Primary ogoqela ababalisi, abantwana kanye labazali. Ngithanda ukubonga uncedo lokudla esiluphiwe yisizo lwethu. Ngithande njalo ukubonga uNomina owayefunda eJangwa owenze lesi sipho sasifinyelele.
Kukhangelwe ukuba inhlanganiso kaNomina izathuthuka ngokuya kwesikhathi ibambisana lenhlanganiso ezijiyeneyo. Singangangeni kusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
kulabantu abahlanu asebefile kulandela ukudileka kwesakhiwo esikhulu esabelweni seFlorida kule Melika. Abantu abedlula kancane ikhulu lamathumi amahlanu 156 ababonakali. Iphephendaba lezi Miami Herald libika ukuba isakhiwo lesi sasakhanyelwa ngumanjinela owathi sinakho ukubhidlika. Okwamanje usibalukhulu wesabelo lesi uthi sokumele kuhlolisiswe izakhiwo eziningi ezakhiwa ngulowo owakha iChaplain Towers. Inhlanganiso ekhangelane leziswelo zikaZulu e-World Food Program ithi kulabantu ezinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000 ababhekane nendlala esabekayo kwele Madagascar. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. So isikhathi sezamasiko.
Sengana amasiko
sibe manje. Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sizo zonke sixoxa ngokuzilayo esintweni. Silomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwadi kwezamasiko esintu.
Linjani Dube ku Studio 7 kanye nakubalaleli baso Studio 7. Amazilo esintu maningi kakhulu, manengi kakhulu futhi ke kuyachiyana ngemikhuba yemizi. Lemikhuba yezizwe zesintu kodwa zininga kakhulu izinto esizaziyo ukuthi kuyazila njengokuthi kwakuthiwa ungabo hamba nyovane ngoba umama wakho uzongena eqhageni kwesinye isikhathi kuthiwa kuyazila uqathelana inyama lidonselana ngezandla ngoba abafazi benu bazaswela uzokuthiwa ngesinye isikhathi kuyazila ukudila izindlu kathekwane ngoba uzahlanya loba usubuke ikhanda kwakukhona lokuthi uzokuthiwa kuyazila ukungena lapho kulala khona abazali bakho ngoba uza kuba lesisila sokungathathi noma ibhadi lokungathathi noma ukuthathwa noma ngithi umendo kuyekuthiwe ungabogxumeka umphini wekhuba nxa kuhlakulwa ubusuhlala phezu kwawo kuthiwa uzoba lomsila wendwangu kwesinye isikhathi kuyekuthiwe nxa ngabe uthola ukuthi kade kuthunwa noma kungcwatshwa kuthiwa ungabohlaba ifotsholo noma isimbo okuyabe kusetshenzwa ngaso ubusisihlaba nje sime ngoba lokho kungadala umkhuba ongadala ukuthi ekhaya kuloko kusenzakala isehlakalo esifana nalezo. Ziningi kakhulu izinto ezizilayo ukubala ikuthanda.
Baba Ngwenya akutsho sibili ukuthi okunye ke kwino esingathi kuyazila sibili esintwini.
Okudaleka ngenxa yemizi ngemkhuba yemizi uthola ukuthi mhlawumbe ubaba kumbe umnumzana wakuhamba laphana wayolanda isikhonkwane noma umthuso wezinkomo ukuthi kusukela lapho uthola ukuthi ke inyanga nxa isifikile lapho izabe isisitsho ukuthi kusukela namhlanje izinto ezinje ziyazila njengoba siyesizwe kuthiwa kuyazila ukuthi intombazana kweminye imizi ingene namanzi ilanga selitshonile kweminye imizi kuyekuthiwa nxa isekuyenzeke la itshonele ilanga ingaphandle iwathiye ngaphandle noma ingasawathwali ngekhanda ihambe lawo isiwalengisile okanye yenza umkhutshana njengokuchitha amanzi ingene nawo izinto ezifana nabo sawudo uzokuthiwa nxa ilanga selizela tshona nje kulowo muzi isawudo alisangeni bese kusiba lezihlahla ezizilayo uzokuthiwa isihlahla lesi asibaswa njengesihlahla nje ngicabanga ukuthi imizi yonke siyakuzila ukuthi sibaswe leso kuthiwa ngumlahla abantu okuvamise ukuthi kube ngumphafa nezinye nje izihlahla ezithola ukuthi ziyazila azibaswa emizini ethile.
Ye, phose lokugcina khonapho baba Ngwenya.
Kuba lezinto ezinye ezizila nje ngendlela yokuthi kube lesigameko esenzakeleyo njengokuthi ke ukubiza igama elithile mhlawumbe umakoti noma umkhwenyana kodwa uthola ukuthi igama lelo likhona nje elitsho inye into kodwa uthola ukuthi mhlawumbe omunye wabobabazala bakho khona lapho layo ulalelo gama so kusukela lapho na njengomkhwenyana sokumele uzame ukuthola igama ongabiza ngalo ubabazala wakho or indawo mhlawumbe oyazi ukuthi le gama elifana likamamazala noma likababazala ake ngifanise nje njengenkosi uJaka laphana kuthiwa yathi fika emfuleni yathi nayinatha amanzi yasithi amanzi lawo amtoti ibalekela ukuthi emanzi mtoti laphana ibalekela ukuthi ithi amanzi amnandi ngoba ihlonipha igama likamama wayo uNandi.
Simalapha kuhlelo lobasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besilomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sinesizwe ezokholo silontunga belinkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyashana ke njengenhlala yenza namhlanje thambama kuyinsonto kunjenje. Ngiyazi ubana bakhona abanye asebelindele ubana balizwe leli lizwi. Nkulunkulu asisiza siphathise ukuthi leli lizwi esilizwa emsakazweni Studio 7 lingapheleli emoyeni kodwa libe ngumphako empilweni zethu thina esisesemhlabeni. Ngiyakhumbula ke kulela isonto saba la imisebenzi yabapostoli chapter 2 esaqala ke uverse 44 kuverse 47. Sikhulumile ke kwelidlileyo ithuba sakhuluma nabomndeni ukuthi indaba lezi zokuswela kwabantu kumele kunanzelelwe kusasukela emakhaya. Sibananze sibanakekele. Ithi ke incwadi yona le esayibalayo sebesuke kuhlebunelana isinkwa emakhaya abo. Emzini yabo baphuma baya etempelini lapho kwakulabantu abaningi khona ngoba nanxa sisiya etempelini kasisahlangani labomndeni kuphela. Kuthiwa baqhubekela khona etempelini besabelana baqhubeka besizana bencedisana sebendawonye njengabantu. Azange bakhethe muntu, azange babadlule muntu. Baphuma emakhaya abo bekholiwe ukuthi labanye abantu abahlangana labo kumele bathole ukuphila njengabo. Kodwa imihla ngemihla baqinisela nganhliziyonye etempelini, inhliziyonye eyokuncedisana ebunzimeni. Asithi itempeli lingafana nje lomphakathi esihlala kuwo kumbe lona ilizwe ingabe iliphi lapho abantu abahlala khona. Abantu abakholiwe balomlando wokunakekela abanye abantu beqale emagumeni abo babe sebesiyanakekela-ke isizwe. Lokhu kutsho ukuthi ungabona abantu bedubeka insuku zonke beswela lokhu lalokhuyana elizweni. Okunye okuyabe kungahambi kahle yibukhokheli kumbe ngabantu okumele banakekele abampofu. Into edanisayo ukuthi iningi labantu bazikhangela bona bodwa. Sengitshela labo abalomlando wokunanzelela ukuthi khona okuncane kakuhlethunelwane kabakwenzi khona lokhu ngobana umoya kaNkulunkulu kakuphakathi kwabo. Ungabona umuntu engalanhliziyo yokuhlanganela labahluphekayo abaswelayo kutsho ukuthi uvele yena inhliziyo kalayo. Bakhona abantu abaphila engathi yibo bodwa. Omunye wake wathi kimi ngenye imini, uyazi laba abanye abantu abalokuningi bathi bangadla ukudla okuseleyo kuze kudliwe izinja, kanti-ke nxa kusele omunye elamba ungamnika asike. IBhayibheli kalikhulumi into engayisiyo. Kuthiwa bahlanganyela izinto zonke. Behla izinto zonke yini? Izinto ezithinta impilo yabantu. Nxa kuthiwa bahlanganyela izinto zonke, izinto zonke eziphathelene ukusa kwamalanga lokuphila lenhlala kahle yabantu. Masesekhona abantu abangela nhliziyo yokunanzelela ubana laba bantu abahlala labo labo bangabantu bawuthanda ukuphila ngcono. Zinuka amakhwapha ikakhulu wena ololutho ongabelana labanye. Iyabelana labo awulahlekelwa ilutho. Kuthi ekugcineni nxa sibala kuverse 47 kuthiwa-ke bamdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke. Abanye asithandeka ebantwini ngoba singamagovu. uNkulunkulu-ke asibusise ngelizwi lanamhlanje kuze kube naphakade. Amen.
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthokazo omuhle Zimbabwe omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaigobe. Namhla kuhlelo sixoxa loPhilani Ncube. Sike sabalayo kuhlelo besikhangela udaba lohlelo lwabo olukhuthaza abakudalela eParliament ukuthi bahlolisise indlela abantu bathola ngayo ama license okusakaza. Idale leParliament lisandukwamukela lolu hlelo. Silonqube kuhlelo ukuthi asitshele okunene. Philani ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela ukuthi abakudalela eParliament bakwamukele njani uhlelo lolu?
Udaba lolu idalelwe eParliament ayizange iluphathe kuhle ngoba sathi sikhuluma ngokuthi sithi thina i-Broadcasting Authority of Zimbabwe kule clause ekhona ku-Broadcasting Services Act ebanika amandla okuthi kube yibo ababiza ukuthi kathi abafuna uku-apply ama licenses sebenga-apply. Njalo bathi ukuthi ezindaweni lapha lalapha bazwakala besithi ayi umuzi ilola lo ulomthetho.
Njengenhlanganiso likhangela ukuthola impendulo enjani njalo likhangela ukuyithola nini?
Sikhangelelele ukuthi khona ba-amende i-clause le eku-Broadcasting Services Act okwenzela ukuthi abantu abafuna uku-applyela ama-broadcasting licenses benelise uku-applya noma ngasiphi isikhathi. Njalo okunye sikhangelelele ukuthi impendulo okumele siyithole sikhangelele ngokuphela kwenyanga yona le.
Sikhangele udaba lokuthi ngomnyaka odlule kulabantu abakwamukele ama-license okusakaza ngemva kokuba uZulu jikelele wathi kuqakathekile ukuthi kube leminye imisakazo elizweni ngaphandle kwe-ZBC. Ubona ngani uhulumeni uyasebenza gadalala na ukulungisisa udaba lwama-license?
Ubona kwami ngokusebenza gadalala kula uhulumeni nalo ukuthi anike ama-licenses kwaba laba abafuna ukusakaza abasha, hayi akasebenzi gadalala. Bona kulento yabo abayikhangelele ukuthi bathi bafuna ukunika ama licenses ebantwini bona abangathi balobudlelwano labo, hayi abahlosanga ukuthi bathi banika ama broadcasting licenses ukuthi nje abantu abafuna ukubroadcasta bangabroadcast.
Hayi isikhathi sesesidliwe ngumangoyi. Philani gqiba ingxoxo.
Amagama omukugcina ngizathanda ukuthi ngithi kubalaleli, hayi thina kasisoze sibeke phansi izintambo ukuthi siyekele ukukhankasela ukuthi khona kube lokulayisensa ama-community radio kumbe noma ama-community radio stations ngendlela eqondile, ngoba okwenzakalayo asikho lokhu anokujabulelwa ngabantu. Kulokuthi khona ubani nyamazi lobani nyamazi yikho abakwenzayo and kule nhloso yabo abafuna ukuyiyenza.
Ugandaba, sithanda ukubonga uPhilani Ncube ngokungena kuhlelo. Siyabonga Philani. Isikhathi sesidliwe ngumangoyi, kodwa lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lwabatsha lwe-Live Talk The Connection esilulethulela maviki wonke ngolwesibili khonapha emsakazweni we-Studio 7 kanye lakukhasi lethu ele-Facebook ele-VOA Ndebele 8-9 PM zulukandaba. Lingakhohlwi olivalelisayo ngenjabulo. Igama nguMaigobe. Mthokazo omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu uMaigobe ungadingela kusasa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Abantu abaningi kobulawayo benza santando loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19. Abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo bathi kumele bavunyelwe ukuvota kukhetho oluzayo besemazweni abahlala khona. Kodwa abasekela ibandla le-ZANU-PF bathi yikuzikhohlisa lokhu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wali valesa mo keeps to
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.